sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Tateke leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 21 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende yeZupco ukuthi ibe yiyo yodwa ethwala abantu kumele wesulwe.
So that this is the court judgment, but for not so good in Sugu, very easy, motor is near the chore.
Amalunga ebandla le-CCC ahlaselwe e-insiza leMatobo abalisa umela ibulawayo edale lePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa.
Ukhulu uchayo wephulwa ingalo ulele lapha nesibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. U-honorable yena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini.
Kunjalo nje ibandla le-CCC lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF abavakatshela ezindlini zabo eMatobo le-insiza.
Abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo bavakatshelwa endaweni zabo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weHigh Court izolo unqume ukubana umthetho opha amandla inkampani kahulumende eZupco ukuthi ibe yiyo yodwa emele ithwale abantu kumele wesulwe. Umahluli walinkundla uJustice Evangelista Kabasa wesule isahluko sesine somthetho wePublic Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment National Lockdown Order 2020 kulandela ukukhwezwa kwalolu daba emthethwandaba ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights emele inhlanganiso yeJehova Mbayiwa. Umthetho lo ufakwe ngomnyaka ka-2020 uhulumende esithi ujonge ukwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngokuvumela imota eziphansi kwenkampani yeZupco njalo esola imchova esithi owindi bahlukuluza uZulu. Kodwa uhulumende usuke wavumela amakhombi ukuthi asebenze njalo kunyanga isanda kwedlula ngemva kokukhonona kukaZulu ngoba izimota ezithwala abantu bese zisilela emgwaqweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inqumo esihle ngoba kwakusuke kwagangwa oJulayi into ababesuke bayenza yayingukuganga. Kodwa engingakwaziyo ukuthi phela singajabula, kodwa vele ungakhumbula ukuthi kuthe abantu befuna ukuthi bedemonstrate ukuthi be-against into yemonopoli yona le bayikrepha bona. So kade sesokuhle ukuthi sokule-court judgment, but for ingathi sokulensuku vele izimota ezinye zichova. Ngibona ngazathi lawo singazange sithi yenze into enhle ngoba amakhosi isikhathi esiningi akhange kuthi i-politics ithini, ngoba uzakuthola ukuthi kuyabe kwenziwe wona la ama-applications bathatha isikhathi eside kungenziwanga i-decision.
Amakhombi ebesebuyelile wonke yini emsebenzini besokusetshenzwa nje njengansuku zonke?
Amaningi abesephumile kwezukho ngezizathu eziningi. Kube kuthiwa bebephuza ukubhadala, bebehlala izinyanga ezintathu bengabhadalwanga, njalo bebhadalwa ngebhola ngamakhondi nalabo abantu kwesikhathi bayebhadala ngeforex so vele ungakukhanyela kwinto kwangikhona bekungalanga ngokumuntu imele imota yakhe isisebenza ehlala izinyanga engatholanga mali umuntu ongalamota esesedaily making cash into kwangikhona vele bekungenza ingqondo
udubo lwezimota sike sabona ikakhulu kobulawayo ngesikhathi kusasebenza izupco yodwa izimota ezithwala abantu besezisilela kathe siswa kunjani
izimota ezithwala abantu kungani ku-improvile ngokungakhangela emalokitshini amane kuzeko bekuthiwa kungathawa u-6 ofuze ukuthi imota zinjani 6 kusiyathawa u-7 ziyabe seziphela la amakhombi ngoba amaningi athi ephuma kuzugaka kubhuku bayaphuza ukuthangisa ukuthi naloba abafana bona laba kwesinye isikhathi bethatha amadola umasokuntambama kodwa atleast liyaze liyashort ukuthi i-transport ikhona ngesikhathi sikazumko kwamanye amalokithi bebephangise ukuthayisa kakhulu kodwa kuyinto embi kakhulu ikakhulu abantu abaqhwa basemsebenzini leli
uhulumende ubekhalakhala ngokuthi owindi bahlukuluza uzulu okungokunye athi kubangela ukuthi avale amakhombi kusayenzeka yini lokho
uhulumende lapho windi kuyafanana konke kuhlukuluza abantu so akunandlela uhulumende angazibona ngani ngcono ukudefendi nabantu uhulumende wezimbabwe lawo windi singathi balebehavior efana naye owindi azibetshintshi indlela abanakana ngayo uhulumende wezane ngazovetshintshi indlela anakana ngayo kuyafanana nje
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Amalunga ebandla le CCC ahlaselwa insiza leMadobo abalisa omela ibulawayo edalela eParliament uNkosikazi Jasmine Thofa belokhu belalisiwe esibhedlela beselatshwa. USenator Khalipani Phukeni uvakatshele abanye abalimalayo ababalisa omunye ukhulu oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lane 74 laye ochaywe walimala kabuhlungu. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loPhukeni.
Ngiyabonga umsakazi ngikubingelele ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngifikile esibhedlela ukuyabona uHonorable Jasmine Thofa lo baba uNcube. Mangithi ubaba ngiyasho nje kodwa ngukhulu uNcube ngoba una 74 years old lo muntu. Bamchaye bamephula ingalo. Ukhulu uchaye wephulwa ingalo ulele lapha esibhedlela akazi lokuthi uchayelweni umuntu omdala bamephula ingalo. UHonorable buyena hayi lokhana hayi angikwazi ukuthi ngingakudescribe ngithini nesithombe uzobone ngithumele sona izandla zombili zibotshelwe phezulu uthe emzimbeni konke lana ngokunye nje ungekudescribe ukhona omunye ubaba owebandlela ibusayo sisonke la kuworkshop yezesi so uhambe phambi kwethu hayi uthe phuma hayi uthilo wathi hayi ayilunganga lento ayilunganga and ngicabanga ukuthi sesifikile isikhathi ukuthi njengabantu sivumelane ukuthi i-political violence imbi kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani so kumele laba abayenza i-political violence sibakhuphe ebantwini bangahlali labantu ngoba zinyamazana asikwazi ukuhlala labantu abaziphatha ngalolu hlobo bese kuthiwa ngabantu abakwazi ukuhlala emphakathini ngempela bahlonipheke lapho ngabo bonke abantu so hayi bago high spirit bona kodwa basebuhlungwini and kuyabonakala ukuthi umuntu opheleleyo engqondweni angeka kuvume lokho labo abe bandlela ibusayo uminister ubaba uNdlovu njengo provincial chair akangeneli ngoba lokhu naye njalo ngumuntu kuyamngcolisa lo mongameli welizwe kuyamngcolisa lokho lelizwe lohulumende kuyangcolisa lokho asikwazi ukubehave ngobudlwangu udlwangu obunje singathi zinyamazana abantu abantu bechaye bechayelwa ukuthi bakhethe elinye iqembu elingayisilo lele libusayo kanti iconstitution ithi yona yi-multi-party democracy. So makuyi multi-party democracy ukuze iconstitution ifulfilwe phela kumele kube khona amabandla aphikisayo.
Manje ngokubona kwakho isehlakalo lesi sokuchaywa kwabantu siyatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo luza kuba lulodlakela olwesabekayo na?
Angiboni izithembiso zikhona ziyenziwa kuthiwa ngo-2023 sile plan. Iplan yokuthi kungabi lodlame, udlame lusenzeka abantu belukhangele manje bengenzi lutho bengakwanisa ukwenza lutho. Into esicaca ukuthi u-2023 uzodinga ukuthi ngempela kube khona okwenzakalayo uma kungukuthi kuzoba nomehluko kulalokho okwenzakala manje. Ngokuthi asikaboni umuntu obotshiwe, asikaboni le condemnation. Esikubonayo nje sibona abantu besenza amahlaya ngabo, omama, ogogo bekhunyula izigqoko behanjiswa ngamabra, ama honorable members of parliament echaywa ngendlela u-honorable Thofa oshaywe ngakhona. So hayi, anginalo mina ithemba lokuthi kuthiwe u-2023 kuzobe kuthule kusebenzeka. Ngalokho embiya kubona esibhedlela angivumi.
Lo ke ngu-Senator Khalipani Phukeni obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo alokhe ehlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF avakatshela ezinye izakhamizi emadobo le-insiza ezibuzisisa ngodlakela olusanda kuqhamuka kuleyo ndawo lapho okukhangelelwe ukuqutshwa ukhetho lwama-by-elections kusasa. Umgcini sihlalo we-CCC kuleso sigaba umnumzana Solani nje emnyama moyo utshele usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuthi lanxa kunjalo bakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi.
Salibonani mama sithandekile. Okwenzakalayo kwamanje ngemva kwe-violence ebikhona emadobo, izimota ze-ZANU PF zihambile futhi zayavakatshela umama uManyathi onguye u-chief agent wethu esinaye lapha ababulala khona izinto indlu yakhe. Bahambile khona lapho kuleyo ndawo imoto ezimbili, bafika kuye bambuza ukuthi kathi mama wena kwenze njani, bathi bathunywe ngu-ED ukuthi khona bazokhangela i-damage enzakeleyo, and leyo damage ngabe zokhangela ukuthi enzakele njani. Bathi khona mele yena etsho ukuthi hhayi ngotsotsi abayibo abangena endlini balutha babulala amawindi endlayo babulala izinto zonke. Yena wabatshela ukuthi hhayi akusibotsotsi, ngabantu bezano abayenze njalo. Bathe besuka lapha bathi kathi wena usupport dani watsho yena mpela ukuthi mina ngisupport i-CCC, wasuka bamchiya. So esikunazeleleyo ukuthi abantu bethu, abantu be-CCC abahlalanga ngendlela eyiyo, bavakatshelwa endaweni zabo. Sibonela senisiza futhi khona umama Aris Moyo la emzini wakhe lokhu evakatshelwa zimota ze-ZANU-PF, evakatshelwa imota ze-ZANU-PF nje ukuthusela abantu, okwenzela ukuthi nxa sisiya ku-election nge-Saturday abantu babe lovalo leke becabanga i-violence le eyenzakeleyo nge-Monday eyaseyinsiza la nge-Sunday eyasemadolo. But esikuchoyo thina ukuthi noma kule violence noma kunjani kasibuyele emuva. Thina sifuna ukukhulula abantwana baseZimbabwe. Thina esikuchoyo ukuthi abantu bakithi, bantu bamedobo ewathuka abaphume Saturday ngobunengi bayevota, bevotela i-candidate yabo. Angeke bathi bona betshelwe ngabantu abahlala le eMashonaland abaze bebachaya ukuthi hayi bebakhethele umuntu omele bamvotele. Bona abantu bakithi kumele bezikhethele i-movement, iphathi abayithandayo, bavotele i-CCC ngoba nxa usiyavota ungena wethe ebhokisini. Njalo balimuke laba ababalanda bebatshela ukuthi bathi abakwazi ukubhala bona mele bebekwazi ukuthi khona bavotela lapha bathanda khona i-CCC kanye labantu bensiza mele bebayangise bebabonisa ukuthi bona bazikhethela ubukhokheli ababufunaka bakhethelwa iZANU-PF. So sihlaba lo mkhosi ukuthi bantu bakithi sivukeni, bantu bakithi sizimiseleni, ngoba le test ka-2023 election ezayo bazasihlukumeza, bazayenza konke, kodwa uNkulunkulu bakhangele kusasa kuzathena i-CCC bekupower. Bazathini nxa sebehlangana labantu belimele, bazothini? Ngoba abantu bethu benjela kathi sibasezibhedlela, laba ama-locals esinabo abazibiza ukuthi ngabezano sibindi bana banaso lohlukumeza abantu bakithi, izwi kumele bezibuze busona, ehlukumeza izihlobo zakhe, ehlukumeza abafowabo ngenxa nje kuphela yokusetshenziswa.
Alo ke ngumnumzana Solani nje mnyama moyo, umgcini sihlalo webandla le Citizens Coalition for Change, obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu dlakela. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleleni South umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu utshele umsakazo we Studio 7 kusukwana esanda kwedlula ukuthi ibandla lakhe ayisilo elibangela udlakela, njalo kufanele abantu balondoloze ukuthula besalindele impumela yokudingisisa kwamapholisa ngalolu dlakela. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umsakazo wewange othiwa Lieja Nyai Community Radio Station uzaqala ukusakaza ngompalakazi mhlazi ku-10. Lumsakazo uzasakaza ngendimi ezithi isiNambia, isiDonga lesiDombe emangweni wewange le-Victoria Falls. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi imuli ka-Shadrack Njowa ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela ukuhluthunwa kwemali efika izigidi ezimbili US$2.7 million ibotshiwe. Leli phephandaba lithi umkajo Njowa labantwana bakhe abathathu babotshiwe, yena usandabotshwa kumalanga asanda kwedlula. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Indaba zeqiniso ezimnandi sisizwe. Nanga umdala u-Elephant Ncube lapha. Izano indlela eyenza ngayo libe liyazibonela khona le kezi kokwenzakeleyo. Sebemqamulile iqolo umdala nango asahambe, sehlezi kuyilitshiya. Umuntu ongaka ukuthi uyabe tshayelwa libe liyabona ukuthi ogawule labochuma nxa bebona umuntu omdala sehawula sehlezi kulitshiya ngenxa yezano yabo le abayisapotayo. Yikukura undu phela yona le abathi balulungisisa udaba lwakhona, kodwa nantu lokho lusenzakala. Asazi ukuthi indaba lesizoyiqeda ngani, kodwa ke hayi okungapheliyo kuyahlola. Ngelinye ilanga yalukhutha ugatsha izawela phansi kuphela, kuzodlula. Hayi sithule sibhekile, sithule sibhekile, asikho hephe ezinhlizweni zethu. Abadala kade esantshile abantu banja, hayi one day is one day, kuzophela.
Ngike ngibingelele ngibonise balaleli be-Studio 7 kanye nani basakazele sinikeza indaba ezimnandi ku-Studio 7 mhlaba wonke. Ya namhlanje ngiphethe udaba olunye oluncane, hayi olukhulu kangako. Ngapha emaNdebeleni eLupane lapho engizwe khona kuthiwa kule Pastors of ED, Pastors of ED, no baba lo okhulumayo lo ngoba isikhulumeli sakhe lo isikhulumeli salelo bandla uyazwakala nje ukuthi ayisuye walapho. Ulimi lwakhe benzama ukulalela ulimi nje ngezwa nje ukuthi hayi aseyondebele, njalo igama lakhe ngizokuthiwa uThamuka Nyoni. Into yenzayo lihlazo and nani bantu bemaNdebeleni ngoba ugxile kakhulu emaNdebeleni North, ngiyalitshela nje ukuthi hayi ngiyalicela ngiyalinxusa lingangeni lawo masonto layo amasonto alihluphekisayo wona lawo makuyichurch ayibe libandla pastor hayi kube sokuthiwa pastors for ed ukuthi for ed sokusishona ed ngowani khonapho wesi lowo muntu lowo isigangi isigangi impela silimele ngapho asinazihlobo ngenxa yakhe kodwa selibuya ngapho lizokuthi pastors for ed kuyayangisa lokho wena Thamuka Thamuka Nyoni uhlanganisa nje igama lakho lesifongo sakithi lihlazo lelo likhuluma vele ungaqala ukuphuma emoyeni ukhuluma indaba enjalo nani bantu elingena lawo masonto yalinxusa ubana phumana somasonto la yikho lokho okubizwa kuthiwa ngowaphusa waphusa ongamasonto kwakhona lingangeni ngenani amasonto alayithi ngiyabo ngokhulumayo ngoluthulani Ndlovu enkaye kosikhobokhobo
Ntunga linjani basakazi be-Studio 7 yalibingelela kakhulu Ntunga kulento eyenzakala engozi yabantwana balaba abafele emabhasini besiya kuma-trip nangokubona kwami ama-trip lawo ngananzelela isikhathi esiningi abantwana abafa mbona nxa ngaphambanisise ngakwana kumbe 3-4 kuyenzakala sebebuyela kuyenzakala sebebuyela ama-driver lawa mna mbona ukuthi kumele kunanzelelwe ukuthi abantu ababenikwa ukuthi bahambise abantwana kuma-trip ayisibe bantu abanathayo yini ngoba ngesikhathi abantwana bengale emdlalweni leyo ababeyenza yena uyabe ngaphi lumuntu so into le ayinanzelelwe sibili ukuthi yona nxa abantwana besiya ku-trip kuqonda ukudingwa sibili ukuthi umuntu lo driver yohamba nalo ibhasi uyanatha yini ubenganathi ngoba unganazela sonke sikhathi ama-trip kuyenzakala sebebuyela ayikho eyenzakala besiya kuyenzakala sebebuyela kubuhlungu kakhulu into eyenzakalayo ebantwaneni futhi yisilo nto esingapholiyo bantu ebantwaneni abancane abantu abangazi lutho lapho lounyabe usakhangelele khona
sanibonani balaleli baba-studio 7 labasakazi baka-studio 7 hhayi siyabonga lathi sizwe inkulumo ezikhulunywayo lapha sizwa lo kuthiwa ngoba kuchuma lo ukuthi bakhona abanye abakibo khonale kuzana sebehamba lesisi mina ngibona ba-right kulaba abantu shouthi bafuna utshintshwa yena ngithi uyadla kona ahlale kona kodwa kuzomphilela yilinda hhayi abantu abarejiste kuvotwe makuwukuthi nango-December kuyabe kulokhu kusarejistwa abantu abaningi siyabe sikhalathi sizarejista kuthi ngelanga lokuvota lathi-ke sibona iplani kunakumbe singene emabhasini sifike sifake oxwaya bethu siyengezelele inamba ngihambisane lalwani usiso bekhuluma mpela ukuthi lathi sinje i-triple-six siyayisapota kodwa sibhalisanga so isikhuthazo sakhe side kakhulu ukuthi abantu kumele benzani behambe bebhalise singasapoti kodwa kumele sibhalise umazokuthi ma siwina siwine ngobuningi ekugcineni ngicela ukubingelela umama onasikhulekile esigabeni sakotsheni ephephamoya umamncane namsizi labonamthabi labonamtha labanye nje abakhona phana eduze ngithi khona liyaphila kodwa sihlova hhayi lathi siyaphila lirejiste khonapho lani lirejiste likhuthaza abanye siwine sike sitshintshe siphume ngale kuba umnangaba sike sibone uthamiso otheni usiphatheleni ngiyabonga babhayi
sanibonani basakazi be-Studio 7 nonke ngingamoshi isikhathi ngivele nje ngingene edabeni mina nginombuzo umbuzo wami ulo ukuthi kahle kahle angazi ukuthi ngubani ongangifikisela loyo mbuzo kumnankagwa threat ukuthi inhloso yokufoma igugurawundi yayingeyani inhloso yokuthi igugurawundi ifake emathebheleland izimbabwe inkulu kangaka yayingeyani wona lo mbuzo yazi bengingajabula nje ma ngingaphenduleka ngayo ngoba ngesingami ma ngihleli ngicabanga izenzo zasenziwa i-ground mina angikhulumi into yokuzwa ngolubathi ngikhuluma into yokubona ngawamamehlo ezazisenzeka phambi kwami so ngizothanda ukuthi mina ngazi ukuthi inhloso yokuthi kufonywe i-ground ithunyelwe emathebhelelendi yayingeyani izimbabwe inkulu kangaka ngicela lowo mbuzo even nalaba abayizikhulumzezane ochuma lapha bawuphendule mina ngokwami futhi ngiyazi nje zonke lezi zikhulumo ezikhulumelizane ukuthi no laba bantu bayasebenza bayabona ukuthi uma kungabhidliwe umbuso wezano kufana nokuthi sebephelelwe umsebenzi yikho nje bekhuluma beze betsha amazwi ngendaba yokuvikela izenzo ezenziwa izano ngiyabonga abasakazi ngabe mude ngicela liyifunde i-audio yami le
i-ruling party shame siyehlulekile bochuma ujoze ushumi lokuchona lingalikhuluma sibili lingabantu abarafu ngalindlela lichwe lifaka uNkulunkulu lidlalela noNkulunkulu shuwa kahle ke ngubuzo enye into encane uyiphendule enxa ufuna uyiphendule lapho uzakuzwa khona ukuthi ntini abantu abahamba bayempini bonke kuzofika namhla kakula umuntu ohambe leminyaka engaphansi kwe-30 babe ngabantu abakhulile bonke ababe leminyaka emncane ngalabo bethathwe ezikolo bonke abantu abahambe empini baleminyaka esifikile 70, 80, 90, 60, 70, 80, 90 so bazaze beyibonene iZimbabwe le ilunga lokuthi ha kuyalunga upresident wethu uMnangagwa uyayilungisa bazaze beyibonene abantu abahamba empini sisehlula abantu ababo labo kabayiboni abantwana babo ababazalayo sebele 40 years 40 something years ababazalayo sebele ama 40 something years bayibona nini iZimbabwe ilunga lokuliphungu supporter lifunge izo ligoluke umuntu sibili okhuluma ngoNkulunkulu and Joseph Chumashua kathudlani yengo believe gauli la ku central la ku ZANU PF central committee abamkhethanga uphunga untule siyale lawe Joseph Chumashu umuntu wesintwini uyabona ngayisimo sibona sesiqhaqhazela sinje bamba ngapha la ngapha ubambelele ngapha la ngapha uze uthi unganyomuka lokungapha ubambe ngapha ngoba khona ukushuwa kuzalenza ihlale nzima lezihlobo zenkhwa emakhaya belizalwa khona ngengqondo zenu zezelilazo ay 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 liyadaka shuwa liyadaka ngani ZANU yalenzela enye into shuwa shimi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umongameli Vladimir Putin olwe Russia ubikwa esethule umthetho wokubusa kwebutho kungelasisekelo sombuso i-martial law ezigabeni ezahluthunelwa ele Ukraine ezibalisa iLuhansk, Donetsk, Zaporozhye leKherson. Lokhu kwenzakala ngoba amabutho akwele Ukraine abikwa esehahabela lezi zigaba ukuzozithatha njalo. Umongameli Zelensky Volodymyr Zelensky owakwele Ukraine uthi amabutho akwele Russia athiye omaquphula emdulini wedamu elikhulu okungabangela ukuthi lingadilika isigaba sonke sizakhukhulwa ngamanzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ekuqaliseni bembona ngathi yena uPutin bengathi kasayiboni impile yikho esephunga ujikela nje izikhali zakhe ephunga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine. Lokhu kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba seRussia loba bangathanda ukuba seRussia. Yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo. Kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha khona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yiko wagijima futhi wenza khona ukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona. So ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla.
Ngokubona ukwenzakalayo kwele Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa? Ukubona kusenzakala yini lo?
Ye, lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angika kuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anotile esingathi thina alezikhali lezi ezibhilizayo i nuclear. So kulokukhangelela khona apho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya uUkraine akukhanye ukuthi kathi umchayelane sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe west yiko ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempile okukhulu.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le Studio 7 esesigabeni se Texas khona pha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukubana siqhubeke sisonke sikodwa ke sizadibana ngomvulo sikhathi sinye ngempela sonto lapha ngomgqibelo langesonto ezakuseni azikho indaba kodwa ezantambama kusihlwa 7:30 p.m. zikhona. Lingasilalela njalo ku www.voandebele.com. Igama lami ngu Chris Gande ngilifisela impela sonto elethukela. Yasidibaneni njalo ngomvulo.